lingcazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisebunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphehlwa eCaribe ukuze anele ilizwe, kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idola leMelika liqhubeka liswelakala elizweni, okuveza ukuba kuzake kudonse isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leCaribe, esithi lokhu kuzakwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the major reason primarily why we are experiencing bloodshed because the water level required for
generation. Isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leCaribe selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abasithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane, kodwa lokhu kufuna imali yaphansi. So sikhulumisana lezinye ingatsha zikahulumende ukuze sizuze leyo mali.
Oh, definitely we are not waiting for the rain. There's a lot of interventions that management and government have put in place.
Kodwa ingcwethi bezomnotho zithi eZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elishisa ngokwaneleyo kuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Right, singakhangela umumo wezinto kuleli lizwe lakithi sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye iindlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kanye ama-wind mills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe siloke silokhu esikhangelele ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwatholela kuCaribe.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube lenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezelela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seCaribe kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukaletha intuthuko ngoba uhulumende wala ethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Ngomnyaka ka-2015 uhulumende wanikeza inkampani yakwele India eyaziwa ngokuthiwa iJaguar Overseas imvumo yokuthi ithuthukise isitishi sokulungisa ugetsi kumfula umunyathi, sona esilakho kuphehla lokulungisa ama-megawatts edlula 120 kagetsi. Kodwa lolu hlelo lwaphelela emoyeni sekulethe ukuthi umunyathi power station ilungise ama-20 amagetsi kuphela. Ezinye izitishi zikagetsi zifana leHarare power station, leBulawayo power station eziphehla amagetsi zisebenzisa amalahle sezindala njalo azisenelisi ukuphehla amandla kagetsi amaningi. Umnumzana Khumbula Siziba laye oyingcwethi kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagetsi ezifana neBulawayo leHarare power station, kodwa kusele lenkohlakalo emahofisini aphezulu kahulumende yibo obubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Ngiyakhayela isimo esikiso kade sinjengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare power station leBulawayo power station sezizidala, kwakumele anelise ukuthi zakhiwe kutsha kwenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emafekithali osokubangela ukuthi zisebenzi zitshone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe umnumzana Wellington Takavarasha uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ngokuhamba kwamagetsi kukhona ngamalanga la ngesuku lezi sibona ukuthi ama-miners asedubele kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona abagayisa abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa kungela amagetsi basebenzisa idizili, idizili yana liyabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners ayabe sengezelele.
Eminyakeni edlule izesa ibithenga amandla kagetsi emazweni angabomakhelwane efana neSouth Africa leMozambique kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwelede zayo. Lawo mazwe asefuna imbadalo yokuqala andubana aphe leyo nkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulad Kwasela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwelede ze-Eskom yaseSouth Africa le-Hydroelectrica Dikabaro Basa yaseMozambiki. Kodwa umnumzana Thembeyihle Sihwa uthi osokubangele yenzisa ukuthi yehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Kule nto kumele siyinanzelele ukuthi izesa izikampani enkulu and izesa yenze ezamabhizinisi anjo, but thina singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yezesa balutshwane. Ezinye izikweredi zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweredi aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Wodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola lemelika o-Interbank Foreign Exchange Market. Amankampani afana lezesa akhangele ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.